eyokuqala khangela umnyaka umnyaka vele usuthile ukuphelela but nxa sixoxa labantu abakhangela izinto eziningi over datamline $600 ibasket for a family of 6 2.4 RTGS. Thina nxa sibuyela emuva siyakhangela izisebenzi zikahulumende particularly ababalisi RTGS bathola 700,000 nxa sikhangela i-2.4 incane kakhulu iyabe ubo 30% plus sisuke khonapho sibuye sizokhangela i-poverty datamline yokuthi vele ungabe ngumyanga wenu i-poverty datamline ine-$600 isebenzi zikahulumende ithola 300 meaning ungumyanga ngengxenye yempilo yokumele uyiphile esikukhangelayo asikhangelela ukuthi umuntu ungavuka kula mataramusi ukuthi uyaphila kuhle sikhangelela ukuthi ilizwe yilo eliphilisa abantu sizwe abanye bekhampeyina ukuthi ilizwe besithi ilizwe liyakhiwa ngabanikayo nika inobakwanerene bayo aba obene belizwe ibona aba badubekayo phandle okumele ukuthi bakhaphulethe ukuthi idiamond lelo okuthiwa yi-2.4 million ngomnyaka lidliwa mbani i-$600 yedatamtake izisebenzi zethu zingaphezu kwayo yini ibasket yamalunga ayisithupha emulini kumele kube yiwaphila nge-2.4 kodwa nxa uqathanisa uzathola ukuthi abantu bonke abasebenzayo bathola 700+ US dollars bakhatshana nokufika eduzane kahle kathethi ukuthi sisadlala empilweni sikhangelela ukuthi kathesi sihambesa avote abantu esibavoteleyo babuya-ke ngugovernment omutsha ugovernment okhangelela ukuthi kungabi labantu babo abadubekayo but kathesi ugovernment lwane ozimisele ukuthi abantu badubeke ukwedlula yena
manje pho njengoba ukhanya selike layenza imizamo embalwa uzama ukulungisisa lolu daba kuyini okumele kwenziwe ukuze uhulumende aliphe imali eliyifunayo
thina njengezisebenzi sikhangele uhulumende njengohulumende omutsha 23 August sinikezwe impumela esayitholayo ukuthi sesilo uhulumende omutsha nxa uhulumende lokhu esasikhangela njengendlela endala thina besibuya kuye kathesi sixoxa layo ukuthi khangela lokhu lalokhu but esiyakithi section 65 osivumela ukubhikisha and nxa uhulumende omutsha yena lo oka 23 August engakhangelanga ukuthi izisebenzi ziyilokho izisebenzi siyabumbana njengakathesi khangelela ukuthi konke okwenzakalayo senzakala kathesi uhulumende amutsha kumele ayethi ukuthi izisebenzi kazihole nxa yena ngaphuzu kwethuba izisebenzi zezizamkhumbuza sezikhethe isinqumo sika-section 65 i-section 65 uyasivumela ukubhikisha uyasivumela ukutoyitoya uyasivumela ukutraka uyasivumela ukuhlala emakhaya singabuyi emsebenzini.